Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengebandla le-TCC lapha eMajebeni South silokuthokoza ukuba omunye wethu u-chairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Third Beach East ubaba u-Elith Mavesi namhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume nge-bail uphiwe i-bail ye-10,000 i-RTGS ukuba icala lithoniswe engikhaya ukhangele ukuba buyele ekhothi njalo mhla ka 27 April.
Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Elliot Mabeza obotshwe izolo e-Bite Bridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini ukhululwe namhla ngemali yesibambiso yebheyi.
Khathesi i-ZITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 exhibitors so far sebebhukhe indawo kugoqela amanye amazwe angafika kutshumi lanye 11 ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni nomongameli weKenya uyabe phelekezelwa ngumthungameli wakuleli.
Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo ekamabasa kusukisela mhlaka 26 kusiya mhlaka 13. Ibutho lakweliRussia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane leKiev. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Elliot Mabeza obotshwe izolo e-Bite Bridge esetheswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini lapho ikhankasela umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukhululwe namhla esitokisini ngemali yesibambiso eyibheyo. Lokhu kuvezwe ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela umnumzana Mabeza umnumzana Patrick Tererai kungxoxo le-Studio 7. Uthi umnumzana Mabeza uyaliphika icala alitheswayo. Umnumzana Tererai uthi omunye njalo umhlali we-Bite Bridge East umnumzana Patton Ruvengera laye obotshwe izolo isetheswa icala lokwephula umthetho wokuvota ngokuthi wanikeza ikheli lendlu angahlali kuyo ukhululwe izolo ngemva kokutholakala kobufakazi bokuthi ngempela engabe ehlala kuleyo ndlu. Uthi amapholisa asadingisisa ukuthi azalugqiba njani lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ngalolu daba.
Msakazi labalaleli be-Studio 7, thina njengebandla le-TCC lapha eMathebeleland South silokuthokoza ukuba omunye wethu u-chairperson we-Constituency Coordinating Committee ye-Third Beach East ubaba u-Elith Mavesi lamhlanje ukhululwe umthethwandaba uthe aphume nge-bail uphiwe i-bail ye-10,000 i-RTGS ukuba icala lithoniswe engikhaya ukhangele ukuba abuyele ekhothi njalo mhla ka 27 April. Kuvele nje kuyinhlekisa khona kobe kuvele kwenzakile kuba umuntu abotshelwe icala livele lingekho kodwa sivele sesikujayele khona kweZimbabwe ukuba hhayi abantu babotshwa bebotshelwa amacala avele eze. Isisusa esikhona njengoba sonke sisazi yikuba iZANU PF ilokuzonda kakhulu ngokunqoba kwenziwe ngubaba ukhansela uMorgan Ncuba enqoba iZANU PF e-Bite Bridge. So inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo kodwa hhayi thina sithi simalaye ubaba uMabeza. Lo baba omunye obebotshiwe ubaba uRuvengere laye ukhululwe ngemvana kokuba uMorgan Ncube umnikazi wendlu lapha ubaba uRuvengere behlala khona ebhaliswe i-affidavit efakaza ngeqiniso hayi lo muntu uhlala isikhathi eside ehlala endlini yami ngesikhathi eregister ukuvota ubehlala endlini yami. So hayi sikujabulela ukuthi ama-comrades lawo mabili namhlanje azalala lezi muli zawo emakhaya awo.
Imphathise ngani umnumzana Mabeza njalo kusizile yini kukanti omunye umhlali
we-Bite Bridge khona ngapho umnumzana Ruvengera lilunga lenu yini njalo laye limphathisile
kunjalo msakazi Yonumzana Mabeza, lonumzana Ruvengera, sibaphathise kakhulu njengebandla Triple C. Okuqala sibaphathise ngokuba sime labo esingathi solidarity. Ngoba ngesikhathi sobunzima kuqhakathekile ukuba uthole umuntu ongumngane, umuntu oyikomrade ozakuthi mawuthalaza umbone yimi esecweni kwakho. Umnumzana Mabeza siphange safonela amaloya, amalawyers for human rights ukuba abuye amphathise kundaba yakhe le. Lanxa sebese court bebekhona amanye amalunga e-Triple C khona lapha eBedbridge ade bemila laye umnumzana Mabeza bejengisa i-solidarity ukuba sisonke sindawonye ebunzimeni lobo ophakathi kwabo. Laye uphume indoda ejabulayo enanzelela ukuba hayi abafowethu ama-comrade ami ami lami lanxa ngisebunzimeni obungaka. Ukugcizelela umbuzo wakho ukuba umnumzana Ruvengera ulilunga lephathi yethu yini? Ye, ulilunga lephathi. Yikho lo comrade ukhansela uMorgan Ncuba emelaye efakaza emfakazele ukuba hayi umuntu lo bengivele ngihlala la elilunga lephathi njalo engimuntu engathi yi-tenant umbeliloja elisendlini yami. So hayi ama-comrade lawo mabili akhanye ethokoza kakhulu ukuba i-Triple C lapha eMadebeni South imi labo esikhathini sobunzima obungaka. Okunye ngigcizelele umsakazi, unumzana Elethu Mabeza uthe ephuma esitokisini esephumele ekhoti sesimbuza ukuba ube phatheke njani esizandleni zamapholisa. Hayi, uthe ukuthi agcone amapholisa lapho ungadinga into awagcone khona akuvumi, wakhuluma iqiniso wathi ube phethwe kuhle kakhulu isikhathi semapholiseni. Amapholisa abekukhuluma isana laye emtshengisa ukuthi ayamzwela.
Lo umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC eMathabeleland South esixoxelayo ecingweni esefilabhosi. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18 bazavunyelwa ukungena kulo mbukiso. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair ubiwa uzaqala mhlaka-26 uze uyephetha mhlaka-30 Mabasa. Ngomnyaka ophelileyo, umbukiso lo wenziwe ngenyanga kaMpandula ngenxa yokubhaha kwe-COVID-19. Ngomnyaka ka-2020, kawuzange vele uqhutshwe ngoba kusesatshwa ukumemethekisa igcikwane leli. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi inhlanganiso yakhe ilungiselela ukuyabukisa ngoba imigoqo yokwehlisa i-COVID-19 siyekethisiwe.
I-trade fair lonyaka ifike ngethuba elihle ekutheni imigoqo ekade ibekiwe kulwisana lomkhuhlane we-COVID siyehlisiwe eminye yangkhona, okutshengisela ukuthi abantu bazenelisa bahambe bayebona amathuba amabhizinisi labo. Lathi njengenhlanganiso sikhuluma nje kunje siyaqoqa abantu abanempahla ezithize abazenzayo ize ukuthi bayebukisa bengamaqembu ethu. Sinakanele ukuthi bazavusa ama-twins emsebenzi ukuthi imisebenzi yabo yezandla ibonakale njalo bathengele impahla zabo.
Unkosikazi Angela Mlalazi, usomabhizimusi wakoBulawayo, uncoma indikimba yombukiso walonyaka esithi ikhuthaza indlela ezintsha zokuqhuba ibhizimusi.
Nxa singakhangela itheme yalonyaka ethi rethink, reimagine, reinvent value chain for economic development, iyasikhuthaza ukuba sibe le micabango lendlela ezintsha zokuba siqhube ibhizimusi. Ngoba nxa singakhangela selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 besingenzi kuhle kwezamabhizimusi, okugcina futhi uhlasele lo mnotho welizwe lethu lakweZimbabwe. Ngoba umkhuhlane lo we-COVID-19 ubuye lamanye amathuba futhi amatsha okumele siwananzelele.
Umnumzana Nick Ndebele, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uchasisa indikimba yombukiso walonyaka.
Koke sithi thina sibuthanisa abantu osomabhizimusi bakuleli kunye labangaphandle kwelizwe, sinakane ukuthi kambe ikusasa limi njani ngenxa ye impact ye COVID-19. Uhulumende wakuleli ukhuthaza kakhulu ukuthi nxa ngabe bekusenza into ezinenka zenziwe kuleli lakithi, kodwa ke sinanzelela futhi ukuthi singeza ke saphila sisodwa. Ikuzamela sixhumane lama value chains or ingoqo zomnotho eza kumanye amazwe. So ngathi injongo yalonyaka eyombukiso we-ZITF.
Uqhubekela phambili uMnumzana Ndebele echasisa inani labo somabhizimusi asebebhalise ukubukisa lonyaka.
Kathesi ZITF 2022 inani selithethwe i-45,000 square meters, i-405 exhibitors so far asebebhukhe indawo, zikugoqela amanye amazwe angafika kuchumi lanye 11. Ozavula umbukiso lo ngokusemthethweni ngumongameli weKenya uyabe phelekezelwa ngumthungameli wakuleli. Lo nyaka njalo uzulu nje goqela abantwana abale less than 18 years bazavunyelwa ukungena.
Inhlanganiso eqoqa iZimbabwe International Trade Fair isikhuthaze labo ababukisayo impahla lonyaka ukuba babone ukuthi lapho usuqhutshwa babe ngasebehlabe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kuthi labo abangahlatshwanga kuzamele babuye lesithupha esitshengisa ukuba bahloliwe njalo batholakala bengela COVID-19. Uzulu nje ozabe ezovakatsha kumele abe ehlabile laye ijekiseni, egqoke ama-mask, egeza izandla njalo kanye lokungasondelelani duze laduze i-social distancing. AbezeTITF bathi njalo bazasebenza ndawonye labogatsha lwezempilakahle kanye labekhansile yakoBulawayo ekwehliseni ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngesikhathi kuqhutshwa umbukiso walonyaka. Umbukiso walonyaka ovulwa okusemthethweni ngumongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya uhamba ngendikimba ethi Rethink, Reimagine, Reinvent Value Chain for Economic Development. Nimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibutho lakwele Russia libikwa liqhubekela phambili libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kiev. Ubike izolo ukuba uzasusa ibutho lakhe duzane ledolobho leli. Abenhlanganiso yezindaba ye-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden weMelika, inhloko kahulumende weBrithani uMnumzana Boris Johnson labanye bathi ele Russia akalithenjwa, ngakho bazabona ngokuza kwenziwa. Umongameli Putin athi ukukholelwa ukuba ngempela usesusa ibutho lakhe duzane leKyiv. Ibutho lakwele Russia kwamanje libhomba ngama-missiles eKyiv, Chernihiv, Mariupol lamanye amadolobho. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba sokulabantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe ngenxa yempile. Ukusenjalo ele Russia lithi alikavumelani lele-Ukraine kulandela imihlangano embala esiqhutshiwe yokuzama ukukhumisana umlotha wele-Taking. Ele-Ukraine libikwa selikubeke sobala ukuthi kalifuni ukuba yingxenye ye-NATO. Umongameli Putin uhlasele ilizwe leli esithi lifuna ukungena kumanyano lo olwisana lelizwe lakhe. Ukuhlaziya okwenzakala kwele-Ukraine, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube wakwinhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ye, kuyadanisa ukuthi iRussia ngemva kokuthi ikhulume ngokuthi isihlehlela emuva kodwa iphinde futhi ibasele impi enkulu. Impi ebaswayo ubukhulu bayo ayihambisani lalokhu iRussia bekukhulumile, ngoba bese silethemba ukuthi hayi njengoba lokukhulumisana bengathi bayakhulumisana kuchuthi kuyinto ezanceda. Kodwa ke nxa sikhangela kukhanya ngathi iRussia kumbe ifuna ukuthi kukhulunywa ukuze labana babe sebe weak ngabona bengasela amandla ngesikhathi kukhulunywa ibe yona sokukunengi ekuthethe ukuze enkulumeni zakhona ibe lokugabhela iUkraine. Kuyadanisa ke lokhu kubona into efana lale, ngoba nxa usithi komunye asikhumisane umlotha. Kuyabe kumele kube yikhona ukukhumisana umlotha. Kungabi ukuthi uthi kasikhumisane umlotha wena ufuna ukuthi umjume omunye.
Yes, siyakwazi ncuba ukuthi inkulumo lezi iziqhubekela phambili kwele Turkey khona ngale. Kuthi la Russia phela lihlasela ngamandla. Siyabona eKyiv khona ngale lokho liphosela amabhomba, ama missile lezinto ezinjalo. Soke kukhona ukunxasa ukugangela sibili. Ubona ngazani kuyaphetha ngani bantu
ukudiliza lokhani okwenziwayo ukuthi ukuthi sokulemali ezine ngokuzamela ziye ngena khona phana kuthiwa zenze i-development ebezinganceda kokunye kumbe zincede lamazwe lamanye asathuthukayo anjengalawe sub-Saharan Africa. So ke kuyinto emangalisayo ehlasimulisa umzimba embi ukuthi khona iRussia yenze lokhu ekwenzayo e-Ukraine. Njengoba sike sacho nje lekula kusikhathi esidlule ukuthi vele kuzaphetha ngokuthi kukhululiswane. Manje ukuthi kwenzelwani lokho okwenzakalayo asazi. Njalo ke kubuhlungu ukuthi abantu ababulawa imphefumulo yabo zibuye. Okunye kudilikileyo bazakwakha imiduli kuye
phansi. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube wabonhlanganiso ye-Freedom Alliance wabexoxa lo-Gift Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Malaysia ubikwa eseqinisa imizamo yakhe yokwalisa ukuthengwa nokuthengiswa kwegwayi lakho konke okulungiswa ligwayi elizweni, ikakhulu kulabo abazelwe ngemva komnyaka ka-2005. Lokhu kutsho ukubana abasakhulayo abasoze bafa bavunyelwa empilweni yabo ukuthenga ama-cigarettes, ama-cigars loba ama-vapor kwele Malaysia. Kodwa lokhu sokudale ingxoxompikiswano elizweni lonke elilabaningi ababhemayo, ikakhulu abesilisa abangaba yisilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini 40%. Idolobho leMongla elingenyakatho kweleBangladesh selingenye yendawo esezithuthela abantu abaningi balelo lizwe ababalekela inhlupho ezidalwa yikonakala komkhathi lapho kade behlala khona ngoba seliphumela amacebo okuzivikela engozini ezinjengokukhukhulwa ngamanzi lokunye. Kwele Bangladesh kubikwa kulabantu abayizigidi eziphose zifike ama-20, 19 million abakhangelelwe ukuthuthela endaweni ezingela ngozi edalwa yikuguquka komkhathi lapho kufika umnyaka ka-2050, kutsho abaphathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko abe-World Bank. Abazinikele ukusebenza kungelambadalo amavolontiya bakwele Madagascar edolobheni eleFox Cape babikwa sebenelise ukwakha umduli wokuzivikela kutshebetshebe eliphephulwa ngumoya ama-St Johns ukuthi lingabi yingozi enzini yabo, amasimu kanye lamathuna abo. Abantu laba sebehlanyela izihlahla eziludwendwe kungenhloso yokubiya uvunda ichibechibeleli ukuthi lingaphephulelwa emizini yabo okungadala ingozi.
Impi yele-Ukraine iveza ukuba ileZimbabwe alilazo indlela zokunakekela isizalwane zalo ezikwamanye amazwe. Ngesikhathi amazwe ethumela indizamtshina ukuthi ziyehlenga izizalwane ebeziphakathi kodubo lokuqhamuka kwempi eleZimbabwe belikhona lisadingisisa ukuthi izizalwane zalo vele zingaki ezikwele Ukraine. Lambeli ngabe lithole isifundo bani eleZimbabwe kumpi yele-Ukraine ekunakeleleni kwalo izizalwane ezikwamanye amazwe? Uhlandla lethu lapho esixoxa ngokwenzakala kwamanye amazwe ezediaspora. Chris Gande we-Studio 7 axoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-New York. Umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi areactha ngokuthi bona balobungane le-Ukraine kumbe balobungane le-Russia. Siyabona abaku-NATO lamanye amazwe a-democratic ayasola lento yenzwe iRussia. Then usukhangela amazantu abo Zimbabwe, South Africa, lamaya amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union kwawe iRussia kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiphart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengaeZimbabwe lamanye amazwe ahamba kuma-liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa usuke kungathiwa uyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo. Bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ozela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impi leyi isupportwa kumbe abantu basupporte iRussia ngeUkraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngithoma abanye bengani ngababazi kuhle ubudlelwane wabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphela ama-country ze-NATO bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhanyela i-European Union. I-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenza i-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase-Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa ele Zimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program. Ngakho kasiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithe sesibona impi seqalile kube lokuthula vela kuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela kugovernment yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa. Njalo sibone lama-private organization, even i-opposition, i-CCC, I think i-diaspora network yase-Europe sibabone bezama ukuyafika e-border besiyamukela abantu abavela eZimbabwe e-border ye-Poland ne-Ukraine. Kodwa yona i-government yeZimbabwe siphunguza amahungahunga ukuthi i-embassy ese-Berlin e-Germany ithe i-reserve ama-hotel rooms. Kodwa hhayi, ngombono wami mbonani i-government ethi yehlulekile kakhulu. Kwakumele ilungisele njalo itshele ama-students ahead of time ukuthi hhayi, nge-information esilayo sibona ngani impi izaba khona, phumanini kusasele sikhathi.
Lowo umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha kwele Melika. Umphathintambo obona ngezokungena lokuhlala kwele Botswana uthi bangemuva kuhlelo labo lokuhluza izicelo zabokuza okugoqela iningi elidabuka eZimbabwe abafuna ukuthola amaphepha awe-citizenship. Abanye abeZimbabwe bafuna ukufulathela ilizwe labo ngenxa yokungahlaliseki kwezomnotho kanye lakwezombusazwe. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usithulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Ugatsha olubona ngezokungena le nhlalo yabantu kwele Botswana olu-immigration luthi luhlangana lembambeko ezithile, yikho lungenelisi ukuthi luhluze izicelo zokubabuza ngesikhathi esifaneleyo. Unkosikazi Anna Mokhethu, umphathintambo lolu gatsha, uthi kulabo bokuza abaphose bafike inkulungwane eyodwa kulamakhulu ayisithupha beZimbabwe kuthi elinye inani eliphezulu ngele-India kanye le-South Africa.
Mr. Speaker, I am aware that some people have been waiting for their citizenship Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi asebelinde okweminyaka ukuthi kukhanyalisiswe izicelo zabo zokuthi babe ngabe eBotswana. Ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi siyehluleka ukugcwalisa izithembiso zethu zokunceda abantu ngokuphangisa.
Abanye abeZimbabwe abafuna ukuthola amaphepha kwele Botswana ngabashade izalwane zeBotswana, kukanti abanye bavule amabhizimusi, abanye njalo ngase bahlala iminyaka edlula ethumi kwele Botswana basekubavumela ukuthi bafake isicelo sokuthi bathole amaphepha okuba ngabe eBotswana i-citizenship. Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe seleminyaka eminingi ehlala eBotswana uthi kumele ele Botswana licace ngemithetho ye-citizenship.
Ya indaba yabo citizenship lay siyathaba nxa kuyikuthi sebekhuluma ngayo eParliamente ngoba iyenza impilo zethu zibe nzima kakhulu. Uyasebenza iminyaka emihlanu apply bangayivumi kumbe elithumi chumi lanhlanu ukuthi kahle kahle sibili ukuzuyithole i-permanent residence or i-citizenship. Akucaci kuhle ukuthi kwenzakalani.
Uthi ngitsho abakubhizimusi basithola bebhekane lokufanayo bengazi ukuthi kusasa yabo ime kanjani.
Ungazi uyenze imali kumbe i-business ihamba kuhle kodwa ukuthi imali yakhona uyifake ku-business uyikhulise uyabonga la maqiniso ngoba ucabanga ukuthi ngayikhulisa kusasa bangixotshe ngizakuthini. So kuhle nxa kuyikuthi indaba abayikhulumayo but ebesikufisa ukubana ikhulunywe lathi thina abantu bokuza bathi engage kwenzela ukuthi lathi silethe imbono yethu bayizwisise ukuthi kuyini esikubonayo njalo singa okungasiphathi kahle.
Iningi eselifisa ukuhlala kwele Botswana lifuqwa isimo somnotho kanye sombusazwe esingaguquki kangaka kweZimbabwe, kukanti kwele Botswana kusesengane noma. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi udubo ekhaya yilo oluxotsha abantu.
Yabo udubo lolwesibhekane lalo ekhaya lo lozoxotsha abantu. Liyabaxotsha abantu besemazweni ayehlukeneyo, abanye sikhonapha kwakule Botswana lapha size sizama ukuthi sibe ngabahlali bakhonapha ama-citizen. Sesidinga nala maphepha kule zinto eziningi ezifunakalayo. Kungayisidubo lwasekhaya lokhu ngawuthiwa asibhekane asikudingi. Kodwa uhluphe esibhekane lalo ekhaya khonapho into yonke ifuna imali. Awuhlaleki ekhaya, umbuzo awusiphathi kahle, njalo asijabulanga.
Ugatsha olubamba isicelo zokuthi abantu bathole amaphepha kwele Botswana luthi ukuhluza kwesicelo lezi kanye lokunikeza abantu impendulo akumelanga kudlule umnyaka lengxenye i-18 months. Njalo umkhethi uthi abeZimbabwe bathathe ilanga elilodwa ukuphathiswa ukuthi balahle ukuba izalwane zakulelo lizwe i-renunciation uma bephumelele kwizicelo zokuguqula ukuba isizalwane seZimbabwe kumbe i-citizenship yasekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Elliot Mabeza obotshwe izolo eBeitbridge East, esethiswa icala lokuphazamisa ukuthula emphakathini, ukhululwe namhla ngemali yesibambiso ye-bail. Osomabhizimusi sebeyamukele ngenjabulo isaziso sokuthi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Ibutho lakwele-Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla esigodlweni sele-Ukraine, lanxa umongameli Vladimir Putin esithi usesusa ibutho duzane le-Kyiv. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.